Abanye bathi leli langa liqakathekile ngoba liyisibonelo esihle sokuthi uhulumende uyakwazi ukuqakatheka kwabatsha kuntuthuko yelizwe. Kube labanye abathi akukho okuthakazelela ngoba abasakhulayo bayahawula njalo ilanga leli ngelokuvala ukwehluleka kukahulumende ukutholisa intsha amathuba okuziphilisa. Unkosazana Ntombizodwa Masango owenhlanganiso esebenza labasakhulayo eZimbabwe Youth Arise yena unqoma okwenziwa nguhulumende ukuqakathekisa leli langa.
Ama opportunities kwabancane ngithi yebo akhona ngitsho ngoba banikwa ithuba lokuthi bethole islike ukugejwa kwama minerals ukuthola ama chances ombusazwe ukuvula ama business lokuthola umhlabathi kwezokulima.
Kodwa unkosazana Senzeni Maphosa, enye yenkokheli zabasakhulayo kubandla le Citizens Coalition for Change CCC, uphambana lalo umqondo.
Sekubhekene ukuthi abakhokheli beZimbabwe sebeyenze ikusasa yabantu abatsha yaphela, sebeyenze abantu abatsha basala bengelalo ikusasa kanye leyabantu ababo. Uhulumende okhona akalalo elinye iqhinga elokuthi asize abantu abatsha ngaphandle kokwala bethembisa amanga.
Omunye wabasakhulayo webandla leZANU-PF njalo engummeli weseke Chikomba edale lephalamende, unkosazana Thathenda Mavetera, uthi ilanga leli ngelokuthakazelela intuthuko eyalethwa kwabatsha ngumuyi umnumzana Robert Mugabe.
We need to celebrate land distribution.
Khathesi sesenelisa ukuthola amasimu okulima. Senelisa njalo ukungena kwezamabhizimusi. Lokhu okwakusaziwa kuyinto yabantu abadala.
Mainly dominated by older people.
Enye njalo inkokheli ye-CCC, umnumzana Pasha Sibanda, uthi ukubekwa kwelanga le-National Youth Day akaboni ubuhle bokuthakazelelwa kwempilo kamnumzana Mugabe.
Mina njengenkokheli yabontanga kangisuthiseki ngalo ngoba ilanga leli labekwa ukuthi kuhlonitshwe umuntu owasigqilaza kanzima kakhulukazi njengabantu beZimbabwe, kakhulukazi thina njengabontanga.
Ilegacy eyatshiywayo itshiyelwa ama-youth omgabe, akulalutho.
Ngoba sikhuluma nje kunje so unemployment rate it's over 90%. Umgwaqo kayisebenzi, abantu abasebenzi, umkhono ufile.
Umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zabatsha kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Ofas Dube uthi uhulumende ulenhlelo eziningi ezijonge ukuthuthukisa abasakhulayo kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla liphi lozombusazwe.
Labo abathi khona leli langa selitshintshwe laba ngelepolitiki, ayisikho lokho. Into ekhona nje ukuthi kunxuswe umongameli welizwe ukuthi abe khona, abe nguye umhlonitshwa ngalelo langa. Siyakwazi ukuthi nxa umongameli welizwe ekhona, wonke abantu bayanxuswa, singasabali ngokuthi leli bandla kumbe ngelibusayo kumbe ngeliphikisayo.
Umkhosi omkhulu wokuthakazelela iRobert Mugabe National Youth Day lonyaka wenzelwe ekholishini leLupane State University ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.